thina sakubona kudala ukuthi benjiyana abafowethu obhethi babehamba besiyathenga izindlu eVictoria Falls ngesikhathi nguminister of mines, ama-diamond achabalala kwangathina esiphansi emhlubulweni wangakibo, kwangatholi muntu, lama-youth angazathola le msebenzi naleyo. Kwakungani sikhuluma ingane yokwayo. Abantu laba siyavumelana ke akhesi lama-youth ezanwa obulutsha ngani, ngoba okumele bakunanzelele ukuthi ilizwe leli ngelabo. Thina sesikhulile, sesisebenzile, sesehlulekile njalo ukuthi siliguqule. Yibo abazaliguqula, thina sesingabanika kuphela indlela.
Bakhona abanye mnumzana Gawule abathi njengoba inhlanzi ngayibola iqala ekhanda, okuthi ukuthi okwenzakalayo lokhu kutshengisa ukuthi iZANU PF iyehluleka njengebandla, yiyo ebangela ukuthi kube layona le corruption. Uthini wena kwenu?
Mina kangivumelani nako ukuthi iZANU PF yiyo ebangela khonoko, hatshi. Kodwa ngizazama ukubuyela emuva ukuthi kakhulu sibili izinto zawonakala nesombuso lwana okamdala odlulileyo, lapho amapholisa ayehamba esenza khona kuganga legcekeni kungani kusemthethweni, kubathathela abantu izimali othi huri labo besezidoti zabo ingcekeza esabeka kwakubolile laphana yonke into wawuhamba abantu befungutenga. I-corruption-ke kakhulu thina elizweni lethu leZimbabwe iqale khonapha esikhathi ekucineni kombuso kamdala kakhulapha esiyibonele khona. Kodwa i-corruption ikhona emazweni amanye wonke, even kubo-South Africa ikhona. Ikubona i-South Africa lethu baphuma sibili bephetha amazembe wonke ukuthi bayilwise ukuthi bayiqede i-corruption. Siyakuthabela khona kwana. So lathi njene eZimbabwe ihulumente sifuna ukuthi ihulumente itshengise ngokwenza, kungabi yinkulumo kungemazwi, kungabi ngamazwi kungela zenzo. Kutshengiswe ngezenzo ukuthi i-corruption ngempela ngempela sifuna ukuthi siyiqede, siyilwiseni.
Mnumzana Thabango, uyavumelana laye yini umnumzana Gawule ngodaba lokubana hayi iZANU PF yona ayisiko ukuthi ingcolile, kodwa kulabo bakhona abalutshwana abangcolileyo?
Hayi, angivumelani laye umfowethu. Namhlanje singeke sasola umgabe ngani, ngoba umgabe ubengasebenzi yedwa. Omnangagwa bebengama-right hand person abakaumgalo, uthiwe ngabonke laba bebekhona, bonke uGawule laba bebekhona bengakasuki ebandleni lelo. So namhlanje singeke sathi umgabe sesukile, sibe sesithi umgabe nguye wayewrong. Bona nxa kwakusenzakala leyo corruption babesenzani, babe yini? Akulasikhundla umnangagwa since 1980 angazange asithwale. Ube nguminister of defense, ube nguspeaker of parliament, ube yinto yonke security, minister of security, ube yinto yonke, waba nguminister of finance. So waba ngu-advisor kamgazi. So ubevumelana le corruption leyo, iZANU ivele ibolile.
Nanto ke udaba mnumzana Gawule, uthini?
Ngithanda ukuthi ngibuyele ngithi kumfowethu Thabang, ngiyananzelela ukuthi nasikhangela nge-corruption angitsho ukuthi balutshwane kuZANU PF. Angizange ngitsho njalo, ngithanda ukuthi ngithi iZANU PF as much as iZANU PF inabantu abacorrupt, opposite ama-opposition parties labo MDC labantu abacorrupt, mina kulabanye abantu esemabahambisa ku-anti-corruption commission engabahambisa amabizo abo yonle nto bazenzayo ema-corruption, both MDC leZANU PF. But isalinde ukuthi ngibone umsebenzi wakho onuyenza zakala okusegceke mtishaba nxa ngingahlangana nawo ngakunika la mabizo lokhu angufifi lokhu bagangile abantu ku-MDC bagange bafile ama-councillors akhona amasela amanye akwenza izitendi lana enza idoti yonke both MDC eZANU PF bonke kubolile konke akwehlukaniseki amasela ungawamisa laphana amasela amanye owamise laphana uyabona la amanye ngeMDC amanye ngayeZANU PF ngawo ngobuningi bawo amasela lala amele eqedwe angivikeli muntu angithi ukuthini but ngithi umbuso lo omutha uvule amasango ukuthi kubenze i-anti-crack unit ku-ofisi kamongameli.
Mnumzana Thabangu, wena ubona ungani i-commission leyi ethiwa icubungule udaba lona lolo le-corruption izaphumelela yini? Ubona izaphuma lokubambekayo?
Sesizwile ngama-commission, kambe mangali ama-commission eZimbabwe? Singalista iZimbabwe lama-commission amaningi aseafomwayo, abunjwa, kodwa uthi uyazama ukubuza impumela yona leyo commission tololo akulalutho oluphumayo and ingazikhiphe leyo mpumela yakhona iyafihlwa ayikhithwa leyo mpumela yaleyo commission.
Mnumzana Gawula, usigqibele uhlelo.
Ye asithini thina ke mfowethu Thabanga, ngithanda ukuthi ngithi mina ye asiyekeleni inkukhu ilalele amaqanda sibone ukuthi avaqaqada yini kumbe amawumile amaqanda la kumbe asoze khiphe lutho. Nxa ngasoze khiphe lutho sizabona inkukhu sedlula isikhathi sayo sokulalela ukuthi hayi lapha kulanto ephumayo.